savela sakutsho kusukela ekuqaliseni ukuthi izano injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukela ngo-1987 leze beginyizapho. Umbono wezano ukuthi afuzange iphikiswe. Izano yakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu beZimbabwe, nabantu beZimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo. So ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona. Kwakhathesi abana enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngoba kuchamisa. So bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyizano bekuhulumende kuze kuyefika ku-2023, kufuze ukuthi bedestabilize i-opposition. Nxa bengasakwenzanga khonokho, kusho ukuthi abantu bazasukuma. Bangasukuma abantu bese-siye esitudeni, ubukhokheli bayabelawo obuvela ku-opposition yona leyo, okuyikho okungafunwa yizano.
Uma sikhangela-ke bona bakhanya ngazani bathi uchamisa kasuke ngoba kathesi sokusoba lokuthi ngazange angene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona. So khonoku-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo?
Baqalisanga kathesi, kwaqalisa ngabomathemabanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV, bonke nabomswangwa bonke nabochiwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibhani uchamisa ngiyophambanisa i-NDC. Anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi ofuze abe unkosikazi kamakhelwana wami, kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ukosikazi lakhe kube ngubani. So-ke izano laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisibo abamfakayo. Ngumuntu wafakwa yithi njalo njengangiye umuntu wafakwa yithi uyakhitshwa yithi, hatshi ngezano. Izano kabayenze nje khonokho akuyikho abatshontshela khona ama-election. Batshontshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha, bafuna ukuvuselela umkhono, bafuna ukuletha imisebenzi. Yikho esikukhangele ukuthi bekwenze bethiyane nathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu, nguye umkhokheli esihamba naye, awungeke watshintshwa ngasemadali. Ukhuphe abamfunayo, ngubuDouglas Mondlosi amfunayo, hhayi mbonangani bangabathatha bebaphe izikhundla kuzani khona ngale.
Ye bona bathi phela linganza khona ukuthi siqhubeke langekhongolosi yena ebuyayo labo sele phula umthetho. Bayakhuluma phela la
sibani. Hayi umthetho bona abathi uyabe wephula thina kasiwazi. Ngoba anti yabona ukuthi i-judgment yani ungayikhangelisisa kuhle yakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lokhuphe oku-MDCT. Thina kasikho ku-MDCT. Thina sasuka kudala kwe-MDCT saba leyethu iparty. Kukhuphe waphuma laye wathi yobaleka lebizo ethi MDCT. Uyakwazi ama-election adlulile ethi simile saba i-MDC alliance. So ukuthi umuntu ehambe esithi yena uhambise court umkhokheli we-MDCT, hayi asikwazi ukuthi abe sitsho bani. Ngoba wethu kazange ngevelelwe ngumkhokheli we-MDCT ngu-MDC ngumkhokheli we-MDC alliance and kathesi siya ku-Congress, i-Congress yethu yiyo yakhetha umkhokheli bethu, asitshelwa ngamakhothi ukuthi senze njani.